Umnumzana Dabengwa umkhokheli wezaphu uchasise kabanzi udaba alubotshelwayo ethi inkulumo yowaye ngumongameli Mugabe ilamalimi ezansi njalo wesaba ukusiwa emthethwandaba ngodaba lwakhe lokubulala abantu mahlayana ngombhuqazwe ababengahlomanga abesifazana labantwana besikolo ababengelani lezombangazwe.
Konke lokhu okwenzakalayo lalokhu angikicala ngakho konke kwachazwa ekhodi. Ufuna ukwazi iqiniso, engadinga kuma-court records uzabona exactly ukuthi izikhali esabekwa icala ngazo zazingaphi ezindaweni zezaphu. Kwakuzindawo ezintathu, i-Hampton Farm ephansi kwegwelu, kuzokuba e-Ascot Farm ekugwayi ngapha lapho ugwayi aqalisa khona, kuzoba le ndawo ematopo esintabeni laphana. There were those three armed sketches that were being charged with. Ezinye zonke sebenanzelele ukuthi hayi bo abezandla labo, ziningi izindawo lapho kwakulama armed sketches khona phansi kwezinkamba lapha ababehleli khona. We were not charged with all those, otherwise asizacharjwa lezi zandla ezazifihlwe phansi kwenkamba zabo ukuthi lazoyithi sahamba sazifaka. So umuntu ofuna ukwazi iqiniso, it is there in the court records and they can learn the truth. Abone ukuthi okuliqiniso akukhulumayo yikuphi, okungamanga yikuphi, because all those things were said in the court. Ngake ngiqalise khathesi ukubalisa izinto engazikhuluma ecourt almost over 30 years ago. Anyone who is interested must be able to do that, ahambe ayokhangela ukuthi ngathini ngalokhu esasikwetheswa, sakuphendula njani ekhodi. Ikhodi yasikhupha yathi kasinacala.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Samuel Khumalo uthe uMgabe usekhulile njalo ukugcona kwakhe uDabengwa yikucatsha ngomunwe, bayakwazi abakwenzayo, okumele akwenze yikuxolisa nje.
Hayi uMgabe phela umheli khumbule, umdala onasekhulile akulanto vele angayikhuluma eqondile ecacile. Yena uyakwazi ukuthi yena labo Mnangagwa igugu rawundi ngeyabo. Ikubona kathesi lo Mnangagwa kuba nzima ukuthi exolise ngendaba yegugu rawundi.
Umsekeli kamongameli weMthwakazi Republic Party uNkosazana Praise Ngulube laye uthi uMgabe ucatsha ngomunwe njalo uyazi ukuthi mhla engavuma ukuthi wakwenza wesaba ukuya edale kunye losengumongameli manje uMnangagwa.
UMgabe uzama ukucatha ngomunye mayethi uDabengwa lezaphu babangela igugurawuni. Ulokhu esacathela into yakhe ayikhulumayo ukuthi yena athi yena umbhuqazwe wayeyi-moment of madness. Yena uyazi ukuthi ma engavuma ukuthi uyawazi ukuthi umbhuqazwe wenziwa yibo yibo abawuplanayo labo Mnangagwa, kuzamele ukuthi angene emakhothi abotshi.
Udaba lombhuqazwe wegugurahundi luvuke lwabalutsha kulandela ukuhluthunelwa umbuso kaMgabe libutho lisebenzelana loMnangagwa. UMgabe loMnangagwa baqalwa ngokuphatheka ekuqhubeni umbhuqazwe wegugurahundi enkabazwe laseMandebeleni, okuyinto ehleli ilukhophe ngoba bekuzila ukukhuluma ngayo. Namhlanje umhlaba lalabo abonelwayo bafuna lolu daba lucandwe, kodwa lokhe kulokudonselana kanye lokuthi kube lokukhumisana umlotha. Ababekhokhela ngaleso sikhathi uMgabe loMnangagwa bajikelana inyoka ephilayo. Nanko loMgabe useqala inkokheli zebutho leZipra eliyilo elalizingelwa liviyo lebutho ele-50 Brigade elalifundiswe ezebutho kwele North Korea, ethi babefihle izikhali, okuludabo olwalandulwa langumuyi umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo labo bonke ababekuzaphu. Ngimele iStudio 7 ikoBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.